uKaren Kelly into ayikhulumileyo ukuthi njengoba i-internet iyokhu ikhula kumhlaba wonke jikelele laseZimbabwe, kutsho ukuthi inika abantu amathuba abengekho before ukuthi bazi-expresse kakhulu. Okunye akukhulumileyo njalo yikuthi njengoba i-internet ikhula kuba lama-debates futhi ukuthi kumele ikhontrolwe yini kumbe ingakhontrolwe. Kodwa lapho yikho akhulume khona ukuthi i-internet yona ngokwayo ayikhombi, kodwa esikwenzayo kumbe esingakwenziyo kuyo yikho okubi. So ukuthi abantu bayisebenzisa njani yikho okuqakathekileyo. But unanzelele futhi njalo ukuthi i-internet ayincedisi kuphela nxa kukhulunywa ngezombusazwe, lokho esingathi ngesikhiwa yi-political discourse, but iyancedisa futhi abantu nxa bekhuluma about ama-developmental issues affecta impilo zabo everyday, about ama-social nama-economic issues aphathelane nempilo zabantu everyday.
Zona izifundi zikwamukele njani lokho, bezisithini zona?
Izifundi ziyamukele kakhulu i-lecture le elethwe nguKaren Kelly. Bebethi khona ibayenza ukuthi baqalise ukucabanga ngezinye indlela, njalo baqalise ukucabanga even beyond the borders of Zimbabwe ukuthi kanti kwamanye amazwe kwenzakalani. Kodwa bathethe futhi lokho kukhulunywa nguKaren Kelly bazama ukuthi bakufake ku-context yethu yeZimbabwe, babone ukuthi ku-apply njani. Bavumelana lo Kelly ukuthi ngeqiniso i-internet ilokhe ikhula, kutsho ukuthi kuza sinika amathuba amaningi ukuthi sizi-express. Kodwa bayaphinde futhi bazama ukuzwisisa from uKelly iposition ye-US government, ngoba i-US government ithi yona i-supporter i-free internet kwenzela ukuthi abantu bakwanise ukuthi bazi-expresse kahle. Kodwa at the same time ngapha iyaspire on other countries, ngakho ama-students bebefuna ukuzwisisa ukuthi kanti manje lokho ukuspire kwayo lokho ukuthi yi-surveillance ngesikhiwa aku-affect yini i-freedom of expression le abathi bayiphakamisa. Yiyo eminye imibuzo elethwe ngama-students.